ekhuluma nomsakazo weStudio 7 kumhlangano lo oyenzwe okwamalanga amathathu oweZimbabwe Alternative Mining indaba eHoliday Inn ojonye ukucwayisisa inhlupho ezibhekane labembayo kunye nozulu. Usiba lukhulu webhanga lesizwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchasise kabanzi ngokuzwa kwemali yamaphepha eyohlobo lwebond ngesilungu.
Ama-bond notes ayabuya kuhleni kwa-Okthoba. Now, kufanele sizibuze ukuthi daba i-reserve bank ilethe ama-bond. Into ekhona lapha yokuthi siyawabona ama-queues akhona emabhenki abantu befuna izimali. Isikhathi esiningi bayaswela, abanye bazuza ama-dollars noma ama-100 dollars. Sakubona kuhle ukuthi khona sibe lenye indlela ukuthi abantu bangaqhubeka bethengiselana bethengisa bethenga. So ama-bond notes walethe ukuthi azosebenza khonokho and azosebenza eZimbabwe kuphela, wasebenza ngaphandle. Ngoba siyakwazi ukuthi khona ukusebenzisa idola kwinto elesilingo esikhulu sokuthi bakhona abanye abafuna uzoyilanda bevela kwamanye amazwe bezoyithatha.
Umlambo uchaze ukuba amabhanga kunye lebhanga le-RBZ lizakuba lo mlando wokutholisa uzulu imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyavakatsha kumbe ukuthenga kwamanye amazwe. Ngakho omama abathenga bethengisa kumazwe angamakhelwane bengethuki, wachaza ukuba bajonye ukukhuphukisa umnotho welizwe.
Okuzasebenza ukuthi nxa umuntu efuna umZimbabwe efuna ukuya eSouth Africa kule lunge lokuthi ayithathe leyo bond note hambe ebhenki yakhe afike athi hayi mina ngeSouth Africa kunamadola kunamarandi bazamnika. Nxa bengela imali yakhona balakho babuye kithi e-reserve bank, but i-bond note le sisole imali yokuthi siyinjani siyihlangule ngedola nesesayithatha idola lesibanzi. So konke sikulungise ukuba sekufake ngezindlela zakuthi khona i-system le isebenze kakho.
Abakhonzayo kunye labembayo bakhonone kakhulu ngenyathelo lokuletha imali yama-bond bethi kuzadala ubuyanga kunye lokukhukhumeza imikambo yangasese ebisinyamalala elizweni. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ubuyanga sebuzakhuphuka njalo labantu abaphila lobugoga bazaqhubeka bedubeka njalo ilizwe lilakho ukubuyela kusimo sika-2007 kanye lokuqhubeka ngamandla kwamabhizimusi angasese okulakho ukubulala umnotho welizwe.
Njengoba likwazi iZimbabwe yonke jikelele singathi more than 90% yelizwe ngamaKristu, kodwa kugcwele abantu abampofu khonapho. Indaba le yokuletha ama-bond notes imali le eyabini yamaphepha konti izaletha ukuyanga kakhulu ebantwini, njalo siyakholwa ukuba uhulumende ube nazo ezinye indlela abangayenza ukuthi imali ibe khona ezandleni zabantu. Ube ngakwanisa ukuthi akhulume lo hulumende weMelika kumbe lo hulumende oweningizimu e-Afrika. Sisebenzisa urand kumbe iMelika isinike-ke imali ezincane zakhona ezingeke ezingalula ukuthi umuntu azikhiphe ngaphandle kwelizwe.
Ilunga lesigaba seMagwegwe koBulawayo edale lephalamende uMnumzana Anele Ndebele uchaze ukuthi akumangalisi ukubuyela kuzolo yeZimbabwe umuntu abesela ngitsho ukudla emavinkilini ngoba inyathelo elithethwe nguhulumende likhombisa ukwehluleka ukubusa. Bekunani ukuthi akhulumisane lamanye amazwe aqhubeke esebenzisa imali yawo ukuze ilizwe livuke.
Engingakutsho ngama-bond notes ukuthi imali yamaphepha nje kuyacishe kufane lalokhu esake sakubona ngo-2007-2008 kusetshenzisa lawana ama-bearers checks akhathaza abantu ngendlela ezinzima kakhulu. Kuyabisa ukudubeka, abantu bavele badubeka, abantu kabasebenzi ezabelweni. Lokhu kuzenza ukuthi sithwale nzima kakhulukazi. Mina engikubona kuyi-solution ukuthi uhulumende lo lokhu kuyisibonelo ngesinye sezibonelo ezifana lokuthi usehlulekile.
Amazwe abalisa iSouth Africa leZambia lawo aphatheka kulo umhlangano wezokwemba. Ezokwemba yizo ezibambe umnotho weZimbabwe njalo igolide kubikwa liyilo eliletha imali eningi ezweni noma likhona elithengiswa ngasese. Abembayo baveze ukukhathazeka ngokuza kwemali yamabhondi bethi uhulumende kazange akhulumisane labo andubana aqale ukudinda limali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.